Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 2 kuZibandlela 2025 ngoTaba Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Angiboni ukuthi ukuthi ekhuluma nje nezindangisendakalo seMozambique kule cala. Ngibona ngathi lapho kuzaphonga ukuphuma nje kuthiwa khona ukuthi awulaqaleli khona.
Umgcini sihlalo weSouthern African Lawyers for Human Rights umiswa emthethwandaba esethesa icala lokujojozela odlakela kwele Mozambique lokweqa umngcele ongekho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu beproject Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale lolu hlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu ozakuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo sesidungule umkhankaso ojonge ukulwisana lokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwabuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcini sihlalo weSouthern African Lawyers for Human Rights uMnumzana Talent Rusere owabotshwa mhlaka 23 Mpalakazi ePlumtree esethweswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokukhupha imibiko ekhuthaza odlakela kwele Mozambique uzaqhubeka evalelwe eRemand Prison kuze kuyefike eviki ezayo. Urusere obezimele edalele kamantshi uyawalandula amacala la njalo ubeke isicelo sokuthi akhululwe ngesibambiso ibail. Ocwayisisa lolu daba uDetective Sergeant Edmore Chimera uphikisane lesicelo sikaRusere esithi bazakhupha ubufakazi bokuthi wephula imithetho yemibili le. Urusere utshele intankatolo ukuba watshaywa kabuhlungu ngesikhathi ebotshwa. Kubikwa sekufe abantu abafika phose amakhulu amathathu 278 kudlakela uqhamuke eMozambique kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Yayinto khona ukuthi uhulumende wethu ungathi uyaphosisa uyavuthwa indaba nxa kuthiwa khona izizalwane zeZimbabwe kumbe ezesadeli zile mvumo eyokhulumende kufunayo ngoba kulozibuse izimele independence, i-freedom of expression. Angiboni mina ukuthi nxa ukuthi ekhuluma nje nezindangisendakalo seMozambique kule cala. Ngibona ngathi lapho kuzaphonga ukuphuma nje kuthiwa khona ukuthi awulaqaleli khona.
Abanye ababanjwa belo bephume elizweni bengelancwadi bengena kwamanye amazwe baphathwa ngendlela efanayo na kumbe na uphathwe ngendlela etshiyene?
Kulabantu abalikhulu abangamakhulu athi ambalwa abazeli bephuma eZimbabwe bengelancwadi ezeneleyo. Kulabantu abangenelana lo lezanu abathengisa izidakamizwa abangenisa izimpahla ezamabhiro kungekho emthethweni kodwa asayesizethwa khona babotshiwe. So lokhu sokuqondane ukuthi abantu umongameli kumbe singathi iZimbabwe uhulumeni weZimbabwe udanisa lokho konokuthi umzana riserebe ekhuluma nje iqiniso ekhuluma nje ngokwengisendakalo seMozambique lapha vele sokusokonakele lapha.
Singathi kukhona na okutsha akade kukhuluma kulolu daba leMozambique?
Uzilo weZimbabwe vele wazibonela yedwa abantu bekhuluma besithi wona bangabantu bangabalungekani ukuphepha bavela voda eMozambique ile mifanekiso amavidiyo ephinde kulezidalwane eziningi ezivele eMozambique ekuhlala eMozambique eZimbabwe ezazikhuluma ukuthi into yokuvota asiyo into entsha. Yikho ngibona ngathi mina njengoba sithi akule nto entsha lapha nje okwenzisa ubuhlungu nje ukuthi kube lo muntu nje ade ethatha isikhathi ukuthi achasise isenzakalo isenzakalo seMozambique kuyikuphula nje uhulumeni ngiwosephula umthetho okwe-freedom of expression ekuzalwane ezezimbabwe lesadeli.
Mnumzana Rajesh Ngwenya ucubungule zombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions Komaliso obesecingweni le Studio 7 SAR. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule umkhankaso ezubiza ngokuthi National Constitutional Movement ojonge ukulwisana lokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili ngo-2028 okusekelwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF. Ukubika uMlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso lezi zithi akumelanga uMnangagwa abuse kungedlula isikhathi sakhe ngomnyaka ka-2028. Umholi wenhlanganiso ye-Project Vote 263 yona ekhokela umkhankaso lo uMnumzana Youngerson Matete uthi kuqakathekile ukuthi uZulu aphatheke kulomkhankaso ngoba ukwephulwa kwesisekelo kuphazamisa umuntu wonke. Uthe ezinye inhlanganiso ezikumanyano lo zigoqela eyezinasu athuz leChitungiza Residence Trust. UMatete uchasisa ngenjongo yomkhankaso lowo athi bafuna ukuqinisa kakhulu lonyaka ukuze amalunga eZANU-PF engalingi avume ukuba kusekelwe lokhu.
So we want to protect that provision in the National Constitutional Movement.
Sesisungule i-Constitutional Movement sifuna ukuba isisekelo sethu sihlonitshwe. I-National Constitutional Movement izakhuluma labatsha loZulu wonke ezigabeni zonke kweleZimbabwe ukuze isisekelo sihlonitshwe. Isisekelo kumele sihlonitshwe
to amend the Constitution.
Uqhubeke sithi kumele abantu bethonisise uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole imisebenzi lentuthuko, hathi ukuba umuntu oyedwa eqhubeke ebusa.
Cross the economic divide and
abatsha sithi thina kumele ilizwe liqakathekise isisekelo sombuso ukuze kuhlonitshwe intando kaZulu.
Our constitution and the provisions that are within the constitution.
Omunye wabatsha olilunga ledale lephalamende uMnumzana Isenbajila ophatheke ekusungulweni kwenhlanganiso le uthi kumele umuntu wonke aphatheke ekumiseni umkhankaso lowo.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu be Project Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale loluhlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu oza kuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo. Ilizwe lonke ikakhulu khona lapha eAfrika liyakudinga ukuthi kube lo muntu oza kuba ngumbusi, oza kuba ngumphathi, ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila.
UMnumzana Ebert Chamuka, umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party, uthi lokhu ukwamukeleke kakhulu.
Thina siyakhuthaza kakhulu amayuthi abasakhulayo ukuthi mabangene emgwaqweni bayenze toyitoyi ama demonstrations, bayale bathi hatch uMnangagwa akangeni akangeni angangeni kukhetho oluzayo. Makaphumule Emmerson Mnangagwa, ukhulile kubaba umuntu omdala, ahlale nabazukulu bakhe.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uNkosikazi Jacqueline Sande uthi kumele abenhlanganiso ezizimeleyo baqhubekele phambili besala ukuba uMnangagwa aqhubeke ekhankasela ukubusa ihlandla lakhe lesibili seledlule. Imizamo yokuthola imibono yeziphathamandla zikahulumende lezebandla leZANU-PF kudaba lolu yehlule abaningi besithi basasekukhefu lomnyaka omutsha. Kodwa osakhulayo kubandla leZANU-PF uMnumzana Mlungisi Mathonsi uthi uMnangagwa usebenze kakhulu, ngakho-ke kumele eqhubekele phambili esembusweni.
But ukhangele umnyaka ka-2025, a lot is going to happen. Ungakhangela i-budget yangkhona, it's very progressive, ikakhulukazi in tackling izinto ezi-imperative like investment kubo-agriculture, investment kubo-tourism.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF athi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethula isinqumo sokuthi kumele aqhubeke esembusweni. Sona isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba osesikhundleni sikamongameli okwamanje angeke abuyele esihlalweni singaguqulwanga esebuse kweminyaka elithumi. Kumele kwenziwe i-referendum kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe. ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abaningi eZimbabwe bathi bayahluleka ukulima lonyaka ngenxa yokucaka kwamadonki lenkomo okubangelwe yisomiso esidale isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abalimi eGwanda Nkayi Lupane Cholocho Plumtree wangelezinye izigaba bathi lokhu kuza kwenza ukuba bengenelisa ukulima loba uhlangothi lukahulumente obona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi kulezulu eliningi elizakuna kuyona linyanga. Abalimi bathi izifuyo zicake okokuthi ezinye ziyacuba zidonsa amakhuba emasimini. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uNgwenyama Fuyana waseMukwe eKhezi.
Abenkomo vela ngingabona umuntu olima inkomo la, isimo sakhona asikabi sihle, zisafuna isikhathi ngxenye kuze kuphele yona linyaka kulo ziyabe sesisimeni sokuthi nxa abafuna ukulima ngazo bangalima ngazo. Kanti esisebenzisa kakhulu amadonki ulima, lalaba abenelisayo basebenzisa ilokhu zama ama-tractor.
Ye kunzima kanganani silokuthiwa la madonki amanye vele kungani akukuhle kangako.
Indlala ishaya ekwazi vela zibili. Siyadumisa nje ngokuthi ukusewula okulohlonzi sakubona from 18 December. Ngemuva kwalokho okuphonguba yikhonokho nje okungatshola ukuthi kodwa 18 December hayi lana sibe kulohlonzi. So singakufaka sithi from 18 December kuzofika namhlanje kungu-2 January. Ngicabanga ukuthi isikhathi sakhona sesesincane ukuthi izifo zingabe sesimeni sokuthi zingalima ngendlela esiyabe sikhale ukuthi singalima ngazo. Kodwa hayi khona akufani nokuthi sike sihlale siyancengisa ngakhonokho okukhona.
Yes, ngathi-ke labo-ke abasebenzisa amatalakida akuduli akubatshaya ezikhwameni khonokho?
Kuyatshaya sibili kakhulu kakhulu sibili ngoba ayisithi sonke sikwenelisayo khonokho. Iningi labantu abalima ngawo ngabantu abavele besenelisa.
Nxa kungaqhubeka kunje pho abantu bazayenelisa yini ukuthi balima kuzwayo kumbe kuzakwehlula futhi?
Ngicabanga ukuthi into yonke le izadlula kabanzi ekutheni izulu liza kuba khona kwesikhathi esinganani. Nxa kuwukuthi izulu njengoba liqalise lethu kuna ikakhulu kulo mhlubulo wakithi ngapha, nxa lizahlala for the next 2 months or so likhona, hayi ngibona thi sizakwenelisa ngoba wona lujenyore siyakumijenyore ngibona njalo seziqinile idonki ukuthi zingalima ngendlela engcono. Kodwa nxa kuyukuthi kuzalandela khona ukhena esasikwazi vele kudala ukuthi ngabo-February liyabe selisilela izulu, hayi ngibona ngathi sizabe lokho sisesimeni esingayisiso ngoba ngikhuluma kathesi kutsho ukuthi kusasa ngikhona siyathatha inhlanyelo elokhu ze-NGMB ezoholisa abalimi ukuthi bayilima. So nxa kusasa mhla ka-3 beze ihola bona mhla ka-4 I think. So kutsho ukuthi ukuze beyilima ungebalimamomhla wo-10 so dingaukuthi kule sikhathi eside usiya phambili izilimo lapho ziyathola khona isikhathi ukuthi zikhule zifike esimeni sokuthi zivuthwe. So sesikhalela-ke bese sigqile ithemba lisekhona phana kokuthi vela abelimisi bahlala besikhuthaza ukuthi hayi isimo sesikuthithe ukuguquguquka ezinye indlela i-rainy season yethu isitshintshile isiqalisa late ila iphele late. Xa kuzawayeleso simo leso hayi bona thi sizasinda kodwa sisakuthembi khonokho phela ngoba kwesinye isikhathi bakhuluma ukuthi kuzakwenzeka ukuthi kungaza kwenzeka njengakathi esinje ngoba xa sithethini izulu isulu emhlaka 18 December okulohlonzi ngapha emhlulweni wakithi wekhesi la. Kodwa babevele bekhuluma ngaphambilini ukuthi hayi ivike nje kuzakuthi ivike nje kuza kodwa kungenzeki khonokho.
Lapha lizwe induna uNgwenyama Fuyana exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esekhesi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho elitsha lakwele-Syria namuhla belidinga ngamehlo abomvu ababekubutho lwayengumongameli uBashar al-Assad osanda kugenga ukunqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatha. Umongameli William Ruto wakele Kenya usevumele ukuba amapholisa kwesinye isikhathi akhahlameza abatshengisela emigwaqweni besola uhulumende wakhe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi patelane le Melika, amapolisa asebenza nsitha awogatsha lwe-FBI athi aphakathi kokuphenya udaba lowesilisa oke waba libutho ogxobe wabulala abantu abalitshumi lane 14 esabeleni se-New Orleans ngabomu ngemota ngesikhathi bethakazelela umnyaka omutsha izolo. Umsolwa ngu-Shamsuddin Jabbar, yena obikwa ebethwele iflag yeqembu labahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo ele-ISIS lona athi ulilunga lalo. Umsolwa ujutshulwe wafa ngamapholisa. Kwesinye njalo isehlakalo kulowesilisa okubutho ofileyo ngemva kokutsha kwemota abehamba ngayo ithwele izinto ezidubukayo phambi kwehotela kamnumzana Donald Trump, yena osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika mhlaka 20 kulinyanga. I-FBI ithi isaphenya isehlakalo lesi njalo ithi akulabufakazi bokuthi izehlakalo zombili zenziwe ngabantu abalobudlelwano. Umongameli Joe Biden usole izehlakalo zombili, kodwa uTrump usole uBiden esithi ungumbusi omdambiyana, yikho nje kusenzakala udlakela olunje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Into eyenzakale eNew Orleans leyo vele yesabisa, ngoba besingaboni ukuthi during ama-festive seasons anjenge-New Year, so abantu begcwele ezindawo ezinjenge-tourist destination e-New Orleans balimale. Hayi, lokho is very sad, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi sesifike kwenye indawo that we've never been since ama-elections lezi ezenzakala lapha about ama-race relations lama-immigrant situations. So ukutsha abantu okwenzakale e-New Orleans lokudubuka kwe-Tesla liyana, yeah, these are events that are isolated, but le New Orleans batting as a terrorism. So konapo siyabe sifuna ukubona lathi ukuthi kuhamba njani, ngoba bathi bona it's both done by former military guys, and bathatha lezi mota from a new app ethwa yiTruro, which is owned by ama individuals. So konapho kulama layers amaningi ukuthi siveze khona sibone ukuthi what was the real design ngomuntu yena lo. So ukuthi ngokwe terrorism, mina mbona ngathiwa it's because the New Orleans incident, umuntu wangkhona uthe yena ubese joine i-ISIS ubele flag yangkhona emoteni yakhe, so yikho bakuthi it's a terrorist act.
Umnumzana Donald Trump uthi udlakela lolu luyenzakala nje ngoba iMelika ikhokhelwa ngumuntu ongelamandla oxegayo omdambiyana, sitsho umongameli Joe Biden. Ungathini ngalokho?
Ukuthi umnumzana Trump ekhuluma ngendaba zokuthi i-USA ikhokhelwa ngabantu abaweak, mina mbona ngathiwa it's just a long play into his messaging air campaign. I-campaign siyaphela. So lokho kokuxhothoza umnumzana Biden esithi u-weak, I do not agree with it, ngoba umnumzana Biden has brought all the hostages from overseas, yena wakwehlula khonokho, has stopped Russia from taking over Ukraine, yena wakwehlula khonalokho, has brought back izinto eziningi ezingazikhuluma lapha, but kakhulumi umnumzana Biden, he just do it and show it kind of person. Gazi papazele ukuthi mina ngenze lokhu lalokhu. So khonapho ngantwa kulokuchiyana loku lombono khonapho ukuthi umnumzana Trump uyabe sithini when we come to the facts.
Umnumzana Tim Moringa ulandela zombusazi zeMelika ubexoxa ecingweni lwantungameli Nkomo weStudio 7. Inengi lamalunga ebandla lezano PF kanye labantu makhaza sebechothoze labo abathi umbuso wamangisi oka Ian Smith ilizwe lingakatholi uzibuse wawungcono kulalo okamuyi uRobert Mugabe lwamanje okamongameli Emmerson Mnangagwa vesithi lokhu iweyisa abantu abansundu lokuphakamisa abelungu ababelobandlululo. Ingxoxo mpikiswano le iqhubeke kakhulu enkundleni zabulenjini ezokuxhumana kunsukwana ezedluleyo lapho obekujikelwana aqatha njalo amaphephandaba kahulumende agoqela The Chronicle aloba umbiko esola labo ababuka umbuso wamangisi owawuholwa ngowayengumongameli umnumzana Ian Smith eleZimbabwe lisazwa ngokuthi ngele Rhodesia. Ngambe kuyini okungenziwa ukuze abantu besuthiseke kwezomnotho, amalungelo oluntu lezombusazwe njalo kungabi lokuqathanisa lokho? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uhlaziya lolu daba lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla lasenhlanganiso lwamalungelo esisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, endawonye lomnumzana John Solani Dlamini, umgcinisihlalo webandla lezapho owalwa kumpi yenkululeko yokuvuyela eZipra, onguye umqalisiziba.
Kuqala sinanzelela ukuthi umbuso wawukhona wamakhiwa wawungumbuso wobandlululo, umbuso ofike wathathela abantu abansundu amalungelo abo, amalungelo okuthi bazibuse elizweni labo, kwaba yinto embi ebuhlungu kakhulu. Babathathela lezifuyo zabo singakukhohlwa khonokho, nendawo ezinhle ezokulima ezokufuya. Abantu bafakwe ezindaweni ezikhwakweni ongalimekiyo, indawo ezemosi indawo ongasoze ufuye kizo, indawo yaba into eyenza ukuthi impile khona. Sebelwileka abantu bacabanga ukuthi konke lokuzarifeseka, bahlakurifesekanga sesilithothi ilizwe. Abantu ke manje baqale lapho baqala ukuthi ayi lusinye ithi wengcono.
Mnumzana Sibindi, owakho-ke umbono ngalolu daba?
Alright, ngiyabonga. Okuningi osekufakwe ngoba kuDlamini lapho amakhiya afile asinikezela, njalo bese ngiqhubeka ngibuya la ngapha emsebenzini ukuthi amakhiwa babenikana ngawo lo msebenzi, labana abakhangela abantu kuthiwa ngomanager abalezikhundla eziphezulu, amakhiwa ayenikana enganika abantu abamnyama. Sibona uncendezo lwalukhona ngesikhathi samakhiwa solusiba khona kodwa soluletha abantu abamnyama. Ungananzelela khathesi ungene amaparasetayo ungene ngakhi, abantu bonabo kuthiwa ngomanager abezikhundla eziphezulu bangabantu abalethwa isikhathi esiningi, ikakhulu ngapha ndakhuluma emagebheni kakhulu, ayisibantu avele emagebheleleni bayalethwa ngapha. Sehambe kibekhezi le uyethola ukuthi inemba yenhlazo yamapholisa ngibani ukhale nabo kuthiwa ngo-OTA kwenaba futhi ngoba eminye imihlobo iyakhiwa phandle, abantu bazonile bafuthelane. Ama-farmers ayehlala emapulazi beyike abalima befuye iy'nkomo zabo. Khathesi uhlupho esilalo yukuthi ungakhangela umbuso wakithi, abantu balima amapulazi kodwa umanage eseHarare nge-remote control kumbe umanage pulazi ekobulawa bahambi esiyahlala emapulazi. Yikho libona sesilando ezimbabwe khonapho, kuba usilongu ukubulawa umuntu wakini kungcono ukubulawa yisithi esilikhiwa, kodwa ngathi ngibulawa umuntu wakithi isikhumba esimnyama.
Abanye bala bathi lokhu yingqondo ye-colonized, kubona umuntu ongumlungu engani nguye ongcono. Kambe ingaphathwa njani le indaba ukuthi abantu bekhonono kodwa bekhangela phambili bengakhangela emuva?
Sibekwazi ukuthi bakhona abantu abahlezi kuhle kakhulu, ingabantu bonawo bezayo. Bakhona abantu abanikwa lezimali amaloni bengawabhatali, bakhona abantu abanikwa amafeva abangawadiziziyo. Labo bantu kufanele sibili basupporte, labo bantu kufanele badifende umbuso okhona. Akufanani labantu nje ubuningi babantu obuhluphekayo. Mhlawumbe uzathi wena uthiwa konke kuthi wena hhayi ihulumende le imbi, uzaluza isinkwa osidlayo ngokungaphandle komthetho. Ilizwe yilizwe ngoba kulo mthetho. Akumangalisi nxa abanye abantu besithi uSmith wayembi kakhulu. Angitsho mina ukuthi uSmith wayemuhle, ngikhulume ngoncindezelo lamakhiwa. Ubukwazi ukuthi umntanakho nxa efundile uzawuthola umsebenzi, but khathesi ungazifunde njani? Uzahambe uthengisa i-airtime esitridini, uzahambe uthengisa amatamatisi esitridini. So nxa sesicompare khathesi sithi ngubani ongcono, uSmith wawufunda uzaba ngutitsha ube ngumeki ube ngudokotela usemsebenzini. Uzeqala khathesi uzakhangelwa ukuthi ungubani. Sikubaleka neni maphepheni lapha abantu besimagla igolide baphuma nalo through the airport okule security yonke elizwe nxa sebebotshiwe, hhayi into yakhona iphele ngoba akulamthetho. Wawungasoze ukwenze lokho ngesikhathi sikasingeka kwenza ukuthi abantu bakhompeni. Sasine-teni, sine-afteni, sine-titi, sine-sixteni sheleni 2 and 6 nenza imali ezazithenga lezo, but khathesi kulani? Sisuka kuma-pond, sisuka ku-wati wati, phela bayazi le mali yezimpapu ukuthi kuyitizo layo kuyini lakhathe ukuthi awulezithi ngoba nesoko ibamba izithi ngesandla sakhe akulazithi sathi ngesikhathi sikasinika imali likhona ithenga 1980 echaya lakho abesina amadola kuna la awezimpapu ele value so abantu bathini abantu bakhangela izinto eziphathayo ngempilo yabo abantwana silabo abantwana abagcwele amazwe bayakhrosa imifula oLimpopo bedliwa zingwenya bebaleke emakhaya ngoba kusahlaleki so bathini ngesikhathi sikasimithi izinto kulempi abantu bengabaleki ngalendlela babaleka besiye empini beseyolilizwe labo
Mnumzana Sibindi abantu laba bathi uMnumzana Smith wayengcona abanyeke banike amangisi igonya yini lokuthi abantu abamnyama bayehluleka njalo kungani umnotho wawusenelisa ukuthi ube ngcono ngenxa yobandlululo kumbe kwakungenxa yani
ngilakhayela i-industry sihambe sikhanye khona bani ngesikhathi asinithi laba ababulawa kwakuthi akontudu ziyathunga khathe ezazisathunga ama-industry ngacabanga udanto bavalile wayesecurity mills o-c s akusenalutho kodwa laphana kuqala kwakuqhathiwe kungani kwakuqhathiwe ngenxa yokuthi ilizwe ngaleso sikhathi lalinge-system yokuthi ukuze umnotho ukhule uqalamuye phezulu ikuthi kufanele usebenze wenza ukuthiwa i-production ungenza njalo silathatha loko sikutholile uhambe ekugeswa kwamanye amazwe sokungena i-foreign currency ibuya lapha elizweni sebehambe siyangale siyathenga impalo le-chinese gpo eziletha lapha sithengisela abantu yiluzuba kudlamini ekhuluma iqiniso lapho ngokuthi esakaza ukuthi le mali ezibabasayazi sizayazi njani sabele singaprodusi ilinto singabantu abemukela kuphela kudala isikhathi lasiyibamba bezigcwala amabhakteria ezigcwele erenkini amabhasi ehlile okuqeda abantu abantu besebenza emafektari beshiyabona izimuli zabo lanxa babengcindezele kodwa okwempilo yabo le muli zabo kwakungakhanyi ngoba babethela leyo mali fanele bayihole bayikhona and singakhonta abantu abathathiwe kathesi sihlo than 10% abakwi-informal employment abanye sebevalwe ngamashopu nokwabo okuncane sikhathi esisizwa ngamanzi kokulawa khona abantu sebalugebha amagodi kongapha kwegodini amanzi asahambe emadamu asengena emagodini ethithi ngegangeni le
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions obexoxa ecingweni elomnumzana John Zolani Dlamini umgcinisihlalo webandla lezaphu velo sithandekile mhlanga weStudio 7 Sobe isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp.
Salibonani maZimbabwe amahle. Nibizo lami nguNqobizitha Sibanda. Ngivela endaweni leyana yasemadelukeni ePlumtree. Sicela lisize maZimbabwe. Sileminyaka emibili silokhu silapha eBotswana. Impilo yalapha eBotswana inzima. Ikakhuluma ngumuntu ovela eZimbabwe ngelamaphepha. Akusakwaniseki ukuthi umuntu ebuyele ekhaya. Nanoma ungayenzi imali yangikhona vela ngikukwazi ukuthi ufike eZimbabwe ngayo. Kathesi ngibhekane lenkinga ukuthi umama umuntu olapha eBotswana seleminyaka emibili lokho khona la. So uyala ukubuyela ekhaya ngenxa yendlala esekhaya. Kodwa into enzisa ubuhlungu ukuthi kulabantwana laba nabo abasekhaya. Sokuleminyaka engu-2 silokhu singaye ekhaya. Kathesi ngibengizimisela ukuthi ngiyahamba ngekhaya. Ngimenzela imali uyala akafuni ukuya ekhaya. Ngoba uthi imali yangikhona ngeke ukwazi ukwenza imali eningi. So yena umuntu nje ufuna imali eningi ende kasebenzi. Sibhekane le mpilo enzima kakhulu lapha eBotswana.
Umnyaka omutsha kubo bonke abasakazi beStudio 7 uNkulunkulu alenzele kuhle njengoba lani lisenza kuhle. Ngibuye futhi ngithi umnyaka omutsha enganeni zami okhulumayo kunguChristopher Nyayi. Ingane zami zonke kuye yonke amagumbi amanomhlaba uNkulunkulu abe nabo. Ngibuye ngihalalisele lezaphu phela nanku silahlekele isosho
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhlanje kulihlelo lwesifazane asiyihluzeni bomama sixoxa ngezifiso zabesifazana lonyaka singakehlukani sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela umgcinisihlalo we-Southern African Lawyers for Human Rights uOvebochiwe esethiswa icala lokuthuthuzela odlakela kwele-Mozambique uzaqhubekela phambili esentolongweni okwanamhlanje muli yeZimbabwe silugqiba lapha olivalelisayo uMtabo Kancube nesithi lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.